So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 26 kumabasa 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umthethwandaba kamantshi usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya owezemithetho kanye losikomitshi wamapholisa ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-athusi kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kazembe kazembe owezemithetho umnumzana ziyambi ziyambi kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-athuzi umnumzana Munyara Zimasiwa imali engange 200,000 Zimbabwe dollars kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapholisa ngomnyaka ka 2019. Umantshi unkosikazi Victoria Mashamba unqume izolo ukuthi abathathu laba kanye losikomitshi wamajele umnumzana Moses Chiwofu kumele bahlawule uMasiwa ngoba wabotshwa njalo wahlukuluzwa ngaphandle komthetho. Inhlanganiso yamagqwetha amela uMasiwa eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi wabotshwa watshaywa njalo wanqunulwa ngamapholisa emethesa icala lokudala udlakela. Athi uMasiwa wayemsulwa. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair uyaqala koBulawayo namuhla. Lombukiso ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Kubikwa kulamazwe alitshumi lane azabukisa emelwe ngamankampani atshiyeneyo angamatshumi amabili lanye 21. Umgcinisihlalo we-ZITF umnumzana Busisa Moyo utshele intathelizindaba izolo ukuthi abazabukisa bonke bedlula amakhulu amane. Ngokubika kwephephandaba le-Chronicle. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo okwenziwa ngabasakhulayo kuya kusanda elizweni. Kodwa imizamo yokulwisana lalomkhuba layo iyaphambili. Ngomgqibelo kuqhutshwe umcimbi obulenhlelo zokuzilibazisa ezigoqela igigi kanye lomdlalo wenguqu obubizwa ngokuthi i-Soccer Against Drugs owenzelwe esiqintini semangwe eMathebeleland South lapho abatsha abaxwayiswe khona ukuthi bachiyane lezidakamizwa ngoba zidala imikhuhlane. Lomcimbi uqoqwe isakhamuzi salumango umnumzana Khulekani Malipidi Dube. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbanda.
Inkulungwane ezimbili zabantu 2000 iningi labo ongabasakhulayo babuthene wongwanyana uzobukela imidlalo yenguqu leminye imicimbi eqoqwe phansi womkhankaso wokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Umnumzana Khulekani Jojoba Dube ngenye yenkokheli kulesi sigaba onguye njalo oqoqela umkhosi.
Ngiyacabanga uyazi ukuthi nginceda abantwana ngoba abafana abancane uyazi ukuthi mabe mpula, you understand, bengalanto yokwenza bagcina benza into ezibidakamizwa bagcine bangena ku-wrong groups, you understand, so ngiyabahlanganisa like mayizikolo zivaliwe into esengibayenza ukuthi at least bayenza into zokuqinisa imizimba bejime bedlala ibhola just to get them out of the crimes really.
Udube uyaphambili echasisa isizathu esamfuqa ukuthi aqoqele umkhosi
community yazi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngincede i-community yami because ngakhulela lapha vele and I love my community, I love my people. Namhlanje into ekhona i-50th birthday yami. Ngingabe ngangiyenze England kumbe ngiyenze e-South Africa but ngikhethe ukuthi ngizoyenzela lapha ekhaya nginjoye nabantu balapha ekhaya. So ngihlanganise ne-tournament yebhola which is i-top 8 tournament.
Imidlalo yenguqu yenzelwe abatsha abaphathi kweminyaka elithumi nantathu 13 kusiyafika kwangamathumi amabili lane 24 Oziba Sibanda oneminyaka engamathumi amabili yokuzalwa ngomunye wabakade bekulo umkhosi.
Aloko siyawubonga kakhulu, kuyasincedisa kakhulu njengentsha yethu ukuthi kusikhiphe ezidakamizweni, kuyasikhuphula kwenza kakhulu sithiye ezidakamizweni ngayo sifikeza kakhulu ngapha kumathalenteni. Ey, nisingawukhuthaza kakhulu intsha yethu kwezindawo ukuthi lai ezidakamizweni lai njengomuntu omncane edakamizwa sisize kakhulu. Sola kumuntu
ngasithina kuphosela engqondweni thina sesiba sesimo esingayithanga ngomntwana omncane.
Kora le kora le lesiza kakhulu ukuthi la kumuntu la kemancane ekwazi ukukhula ifoka zakhula iboring ngoba isikhathi esidakamizwa ngesitole mangabe edlala ibhola ngoba isikhathi esidakamizwa isikhathi etrenini.
Amazwi kaOziba agcizelelwa ngumfanyana uSiyabonga Maphosa oneminyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa othi ufunde uningi wobubi bezidakamizwa.
Into engayisho kufela ukuthi bengabhemi benganathi utshwala behambe isikolo kahle ma ukuthi mongela siphiwo sokudlala ibhola fanele uqinise ezimfundweni zakho. Sifundisa nje ukuthi sasa sisibe njani.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhula ezikolweni. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mthwanga uhlele ekhuluma ukuba uhulumende wakhe uzajezisa kanzima abatholakala bethengisa izidakamizwa njalo sokwabunjwa ikomishini ezakhangela ngalolu daba. Abatsha basemangwe bathi bafundile ngobubi bezidakamizwa njalo uDube uthi uzaqhubela phambili enceda intsha yalomango ukuthi ingagcini ibanjwa ngamandla okuthatha izidakamizwa lokunatha utshwala ngenxa yokuswela okokwenza. Kukanti kulomkhosi izakhamizi zakongwanyana zithe zasutha zanatha zijabuliswa ngokuningi ogoqela umculo lodumo uClement Magwaza kwaze kwasa.
Kunjani uma kuhle? Wazi umfana sehlabela ingoma encane ethi yona yena.
Imele Studio 7 kwangwanyana emango ye Plum Tree igama lamu Eza Jesus Band.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ivumelana lenhlanganiso yabo somabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries kudaba lokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthi umkambo wokuthengisa imali yaphandle oqhutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe awuqhutshwa ngemfanelo. Umbiko we-CZI lo ucunule usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutsha yena oyethule owakhe umbiko echothoza osomabhizimusi laba. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi okukhulunywa i-CZI kuqondile.
Abakukhulumayo kukhulunywe yezisebenzi ekuqaleni bakwala bavumelana lohulumende ukuthi into enhle Nxa sebekubonile hayi bathi abantwana ke benja kaba vule amehlo langa elilodwa kuyasijabulisa ukuthi labo sebekubonile esasivele sikubonile ke thina ekuqaleni.
Abe Confederation of Zimbabwe Industries bathe umkambo kahulumende owebhanga elikhulu lo okuthengisa imali yaphandle ukhanya ungaqhutshwa kuhle ungani kulokuqilibezela kumbe imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo khonapho. Kodwa uMankutshka uyakulandula lokho uyabasola kakhulu osomabhizimusi laba uthi bakhuluma into engekhoyo.
Luhlelo ababethele ufanele luphathise abamabhizimisi. Nxa abamabhizimisi sebethe khona hatshi kaluphathisi kaluncedi kalusoze luvuselele umnotho. Aluba ke uhulumende uyalalela phela njengoba ekuqaleni ubethe kasozalalele kuzisebenzi njengoba abamabhizimisi babevumelana laye. Nxa sebesala ke abamabhizimisi okuyibo kufanele bethole kumbe bebenefite aluba ke uhulumende kumbe aluba ke ureserve bank aluba uyavumelana lakho. Kodwa ke akusimangalisi ngokuthi lathi sathi sikhalaza kumbe sikhonona satshelwa amazwi amabi ukujwayelekela umuntu ukuthi nxa umcebisa ale engavumi isiyakhumbula simcebisa ngokuthi imali ayilethayo ke ayilahlonzi imali ezahlupha saphikisana la emahofisini akhe ekuqaleni ethe nxa ingasebenzanga uzatshiya umsebenzi sithe sesimlanda ukuthi simtshele ukuthi hayi isisehluleke kile ukusebenza phuma phela umsebenzi watshintsha njalo inkulumo. So ngumuntu nje ongancediyo ongalaleliyo yikho nje sibona ke engani ke uyathethisa ke laba abakhuluma iqiniso.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo ngaphandle kokuthi kwenziwe inguquko ebanzi egoqela ukukhethwa kutsha kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana efidlela Ncube.
Zinengi inguquko ezidingakala ukuthi zenziwe singakabali nje okunengi yona izekhi ngokwayo kumele ingabi ingxenye yezanuPF njengalokhu isenza. Imisakazo kahulumende iZBC kayingabi ingxenye yezanuPF, amaphepha kahulumende akangabi ingxenye yezanuPF, amapholisa akangabi ingxenye yezanuPF, bonke abezomvikela kabangabi ingxenye yezanuPF. I-Electoral Act kumele isebenzele wonke umuntu ingavimbeli ukusebenza kwe-democracy njengalokhu siyibona. Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyele ukuvota bonke jikelele kungakhathaleli ukuthi bangaphi. Ngokuba nxa kuvota abanye enye ingxenye ingavoti ayikhetho lusuka lungakhululekanga. Kanti ke futhi i-voters roll kumele iguqulwe ngendlela engakhona okwakhathesi kulabantu abafa kudala labantwana abancane kakhulu abangakafanele ukuthi bavote. Ziningi izinto ezingamanga kahle nge-voters roll. Zonke lezo zinto ungazihlanganisa uzazibona ukuthi kakumanga kahle. Kanti ke abathi kufunakala ukhetho olukhululekileyo ngabantu beZimbabwe. I-free and fair election ifunwa yi-constitution yeZimbabwe, hayi i-constitution ye-America, hayi i-EU, hayi i-Asia, kodwa i-constitution yeZimbabwe. Ngokunjalo ke inguquko esikhuluma ngazo sika ama-electoral reforms zigcwalisa lokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe.
Amabandla ikakhulu aphikisayo ungathi afaka umfutho owaneleyo yini ukuze kwenziwe inguquko le okhuluma ngayo.
ayisiwo wonke amaqembu aphikisayo akhuthalele i-electoral reforms, kodwa akhona njalo amanye afuqa kakhulu. Kanti ke akungakhohlakala ukuthi nxa sisithi electoral reforms sisithi ukhetho kalube ngolukhululekileyo, kasitsho ukuthi luwinwe ngamabandla aphikisayo, sitsho ukuthi kalube ngolukhululekileyo ukuthi abantu bavote bekhululekile ukuthi bakhetha liphi iqembu abafuni liphi. Ngakho ke akulasizathu sokuthi ibandla le-ZANU PF libe madolonzima ngaphandle kokuthi nxa lisesaba ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeke liphumelele kulo. Kodwa ukhetho olukhululekileyo lufunwa yi-constitution yeZimbabwe, ngakho kumele lulandele, ungakhathele ukuthi ukhona otshaywa likhanda ngakho, kakube lo khetho olukhululekileyo ngokuba umthetho welizwe leZimbabwe uthi ukhetho kalukhululeke.
Umongameli Mnangagwa Ncube sesike samuzwa esithi akusela nguquko ephathelane lokuqhutshwa kokhetho ezakwenziwa, ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa sokwafezwa. Kukhona yini mhlawumbe okungenziwa nguZulu okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi aguqule indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo?
Abantu beZimbabwe kumele basukumele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Bona ngokwabo yibo kumele bafuqe bese ezinhlanganisweni ezihlukahlukeneyo ezamabandla aphikisayo. Kunye lalizibandla leZANU PF kumele likhuthalele ukuthi iconstitution ilandelwe. Amabandla ezokukholwa, ama-civil society organizations, ama-citizens eZimbabwe wonke jikelele. Kanti kumele kukhuthazwe lo mhlaba ukuthi uncedise ukuthi kube lenguquko endleleni yokuvota kweZimbabwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana Fidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Abakucele leZANU PF bona bathi konke kulungile njalo akula sidingo senguquko. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-News Day ithi abasakhulayo beZANU PF batshayene kwabaluthuli eChinoyi ngesonto ngesikhathi beqhuba ukhetho lwenkokheli yabo kulumango. I-News Day ibika ukuba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izathungatha ibophe izikhohlakali kugatsha lwezimra ezenza imisebenzi yokungethembeki emingceleni yelizwe. I-Chronicle ithi uhulumende useqalise ukwakha izikolo zama-boarding ezedlula ikhulu 144 endaweni zelizwe ezichiyene. Yo. Sogu iskati sembiko yenu.
Salibonani. Hayi, mina ngaphasikhathele ngabantu besensus lapha. Uyazi imbuzo abakubuza yona. Umuntu akubuza ukuthi umkakho ungapi, nxa lilala njani, ligezele esinkini. Akubuze umumtshela abantwana ukuthi umntwana ugrade 7, uethu ugrade 7 uyenzani okokuziphilisa, ugrade 7 siwazala abantwana abangaki, wafelwa ngabangaki. Imbuzo bani vele yona le abasibuzayo. Mina ngibazwisise, singazi lini. Hayi, but hayi, abanye mbaxotshile sibili ngoba babuya beyiziqembu ezijeneyo uathenda abanye ilanga lisiyale sokulabanye bekubuza nje imbuzo esisile engaqedakaliyo. Hayi, khathelethi kathi vele yona i-census yakhona isinceda ngani ngoba sihlala sivalwa every time akuphumi lutho, asikaze siphiwe lutho. Ngeyani lingichasisela, ngeyani ngeke usihlukumeza kuphela.
Ninjani kustudio 7, ninjani kustudio 7, kwaze kuseni sibonga ithuba. Kuseka ngendlela eleza ngakhona ukusinikeza ithuba ukubana sikhulume sisemsakazweni we-studio 7. Hawu, siyabonga abantu be-studio 7. Mina engakusho umbono wami okhona ekhaya ngale Zimbabwe, angeke wafakwa lunga ifu singakhiphanga iZANU PF ngeke wafa kwalunga. Badala ngeke, kwamele siyilungise le ndaba, kwamele siyilungise. Sihambe siyovota, sivote liqembu eliyi-1 i-CCC, sikwazi ukubana siyakuphi phambili, siyakuphi emuva. After lapho sonkhona sibone ukubana yiphi iphathi esesingangenisa ihlokwile i-CCC. Ngithanda ukubonga, mina nguThembi Nkosi endaweni yasePitoli, ngihlala ePitoli e-South Africa, kodwa ekhaya ngile phansi khona ngale matoko matodini lapho kuphuma khona umqondisi MRP, iqembu lami elikhulu. Yabonga.
Yeah. Studio 7 yebo yeli yakhuluma lokho elikukhulumayo kaZuzu but asikutholanga konke sasudingana namhlanje umhlabathi silaba abaningi abaningi asilawo umhlabathi ningabuka lapho lalapho inkomo yebo wasebenza ivision yakhe azange iphelele namanje ivision yakhe vele kayiphelelanga singakhuluma lokhu lalokhu lalokhu sikhulume ngumhlabathi umhlabathi baningi abantu abangalawo ikakhulu le intsha esakhulayo ilendi kabalayo ukuthi labo bakwanisa ukwakha izindlu zabo singakhuluma sikhulume sijabulele independence kodwa ayilakho kuningi yasilethela khona emandebeleni esisakhumbula ngakho igugu rawundi kuphela
okunye ngizothanda ukubonga umfokamoya umqondisi hayi usebavulile abantu bakithamelo ngobe sikudingayo kuleli lizwe sidinga ukuhlonitshwa sibonekale lathi njengabantu hayi ukuthi sibe lokhu esisehliswa isithunzi sisenzwa njengefe njengabantu abalutshwana senzwa njengabantu abangafundanga lapha sidinga ukuthi sibabonise ukuthi sikhona bangabona ngathi kasikho ingane asikuboni lokhu abakwenzayo sesibhode yonke indawo sakhangela indawo anazonke lapho kusetshenzwa khona ama-institutions aka-government uzathola ukuthi yibo yibo yonke indawo so bona bafuna kuphethe ngani siyekele kunje angeke safa sayeke la kunje sikulungisele abantu abethu kusasa elingcono sehlukane sizamile ukuphila la kodwa kwehlule so mina mzilankatha hayi nyala ngithi mina hayi kazibuyele emasisweni kubuyele lapho kwakuvele khona kukhona ngesikhathi amakhe engena kuleli lizwe sehlukane and yikho okuzaqeda umsindo okuzaqeda ukuthi singaxabani omunye nomunye abesendaweni yakho ukwanisela ukuzenzela lokhu abakufuna and labo khonalo kuzabajabulisa emashonini ngoba kuyabe ungasela muntu okhuluma labo lathi sabe sesizibonela ngapha labo bezibonela ngale so lolu daba lulungiswe i-United Nations ingenele ilulungise lolu daba
siyabonga Studio 7 basakazi labo bonke ama supporters e Studio 7 labalaleli bonke jikelele o Chris Ntungamili Nkomo awabantu bonke nje o Prophetess Jeremiah obana esingabaqambanga izizwendi qanjiwe nyalibingelela lonke nyabonga kakhulu kususa endaba ezimnandi kangaka siyabonga kakhulu ngokuthi sicebisa kakhulu ke lapha nzama ukucebisa izihlobo zethu South Africa lezi into Operation Dudula leyi iza kuza ngelina ngabe libele njengento eza ngesikhathi seGugurawundi eZimbabwe iGugurawundi abantu babesingayibuye kayibuye yabuya savuma sonke la Operation Dudula leyi mkanifika ngikhalela abantu abalabantwana khona ngale abalabantwana khona ngathi ngani bayafuqa abantwana bezekhaya ngezilonga umntwana engwaba ngani bayamfuqaza ekhaya kakhulu abancane ngoba nqayifika izabadudula bengelathuba lokuthi ephinde edobhe umntwana laphana abaleka mchiye abantu labani inhliziyo ezingabuhlungu njalo kula bekwanisa ukutshisela umuntu endlini bekutshayelele phansi kumbe noma bakuthathe kube ngokwabo ungaphindi wafa wakubona futhi okungumntwana ngiyabagqugquzela ukuthi ngani bathatha abantwana bebesekhaya besalele bona kuzathi kungaba right nxa kuyukuthi kuyadlula bebathathe kuhle kuhle abantwana ngoba leka ibuyele emuva singathabisani i-Operation Dudula leka ibuyele emuva lanxa uyilalela sokukude qalisile uzozofika namhla kayitshedi loku ikhanya ngani ya-eda ngiyabonga ngundebelo okhulumayo eZimbabwe nsusa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili kwele Sudan ekulwisaneni phakathi kwabelusi labalimi. I-Reuters ithi ele Russia selixotshe izikhonzi zakwele Germany ezingamachumi amane 40 ngemva kokuba ele Germany lithethe inyathelo elifanayo. singene kudaba lwemelika. Inkisela edabuka kwele South Africa esiyisizalwane seMelika umnumzana Elon Musk usethenge inkundla yokuxhumana ebulenjini beinternet iTwitter ngemali engange $44 billion. Umaski ulamankampani agoqela elungisa ama-rockets e-SpaceX kanye lelungisa izimota ezisebenzisa amandla kagetsi e-Tesla. Iziphathamandla ze-Twitter zivumelene ukuthengisela uMaski linkundla izolo. Lanxa bekhona abakujabulelayo lokhu, abanye bayakusola ngoba umnumzana Musk esithi uzayekethisa imigoqo ebisenqabela abantu ukwethula yiloba yiphi imbono kulinkundla. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lokho kwenze ngumnumzana we-Elon Musk kakhulu thina njengama-African. Kumele sikuthokozelele kakhulu mnumzana Nkomo ngoba ngomnye wethu phela obuye laye vele Africa wazofika lapha wasebenza gadalala wa-achieva abathi yi-American dream yakhe sibili. Into enhle kakhulu leyo enziwe ngu-Elon Musk ukuthi athenge i-Twitter ngamabhiliyoni amaningi kangaka. Yiyo phela abathi essence of capitalism. Ungabuya lapha eMelika uzosebenza gadalala nzima umvuzo uyawuthola. Thina njengoba lathi sinje siku IT space uba i-role model yethu kakhulu sibili u-Elon Musk. Mina nginje ngingu-CEO wama-app amabili enye yi-Truckify app leyi eyiyo enika imisebenzi yama-commercial truck drivers laba ba-driver amagonyeti ekhaya baphuma ukuvuka nje bevula i-app bebone imisebenzi yabo sebekhetha umsebenzi abawufunayo sebethwala umthwalo sebesiya deliver. Ngilenye i-app leyi esetshenziswa kakhulu kuma-restaurant okuthiwa i-Grabler technology eyiyo etshintsha indlela esasikhangela ngayo i-menu yaku restaurant. Instead yokuthi sibe sibala iphepha le menu singakwazi ukuthi ukudla lokhu yikuyini, eyami i-technology entsha le itshengisa imfanekiso yokudla lokhu okuphekwa yiyo leyo restaurant. So ngingathi yi-Instagram of restaurant food photos. So lokho kwenza ukuthi umuntu noma ekhangela imenu ye-restaurant adle ngamehlo ngoba uyabe bona imfanekiso yokudla konke sokuphekiwe i-restaurant leyo, ebona imfanekiso ephomba ku-scroller nje up and down. Uyabona into enhle le app yami yokuthi nxa ingafakwa endaweni enjenge e-Victoria Falls ngale kuma-restaurant kumbe kuma-hotels ngoba i-app yami iya-translator futhi ukudla in a different language ukuthi njoba i-tourism in nengale Victoria Falls ama tourist kathesa akwanisa ukuthi avale ukudla ngesijelimani ngesifrench uyabona kumbe isiswahili ngesiphuthukezi. Kuba kuhle kakhulu ukuthi kube le technology ese Victoria Falls eyelungiswe isizalwane saseZimbabwe uyabona njengoba khona okwenziwa njani ngu Elon Musk. Kuhle kakhulu sibuthi nxa iGrabler ingaba sendaweni njenge Victoria Falls iyenza i-tourism ibe lula kakhulu ezivakashi zonke ngoba ukudla kathesa ezikwanisa ukuthi zikubale ukudla kwakithi eZimbabwe but zikubala ngani ngelanguage yakibo. So lokho kwenze ngu-Elon Musk kuhle kakhulu sibili siyakuthokozelela and lathi lokho esingemuva kwakhe ukuthi kwelinye ilanga lizabe lisibala lathi kuthiwe isizalwane saseZimbabwe laso sesithenge enye i-billion dollar company khonapha eMelika. Kuhle kakhulu lokho kwenziwe ngu-Elon Musk.
Uthi u-Elon Musk uzavumela abantu ukwethula imbiko yabo bekhululekile kungakhathalekile ukuthi bathini kulinkundla. Okwenza abanye besabele ukubana le mbiko exabanisa abantu imbiko elenzondo isizavunyelwa ku-Twitter. Uthini ngalokho?
Lokho sibili kuzaba ingxabangxoza ku-Twitter ngoba kuzadala nje sibili ukuthi kube labanye abantu abazabe bekhuluma izinto eziziyelale lokuthethisana. So into yangikhona leyo asikayazisisi ukuthi uzayivikela njani.
Umnumzana Musobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapho esilobela ohlala eMelika. siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba usulaye abaphathintambo bakahulumende ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.